o e indebele
Livuka njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesithathu mhla ka 17 kuNtulikazi 2019 ngontungameli Nkomo. Endabeni sekuseni namuhla, umongameli Emmerson Mnangagwa sehlele ilanga ukuza kwenziwa ngalo ukhetho lokudinga umeli weMangwe leGlenview South edale lePhalamende ngemva kokutshona kwababemela lezi zigaba. Ezinye izakhamizi zakoBulawayo zikhangelelwe ukutshengisela namuhla phezu kokutshabalala komnotho. Iqembu elimela iZimbabwe emdlalweni we-netball lijabulise abaningi izolo ngemva kokubhaxabula eleBarbados. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa izolo uhlele umhlaka 7 kumpandula ukuthi abe lilanga lapho okuza kwenziwa khona ukhetho lokudinga umeli wesigaba seMangwe leseGlenview South edale lePhalamende. Isigaba seMangwe sisele singelameli ngemva kokutshona kukamnumzana obedingwa Mguni, yena oyelilunga leZANU-PF, kwathi iGlenview South layo isele ingelameli ngemva kokufa kukankosikazi Vimba Itswankirai Java owebandla leMDC. Ababili laba babhubhe ngenyanga edluleyo. Umguni waqaleka esePhalamende wayatshonela esibhedlela. Unkosikazi Tswankirai Java yena ukhulelwe ngamanxeba awathola engozini yemota eKwekwe ngoNkwenkwezi. Ezinye izakhamizi zakoBulawayo zikhangelelwe ukutshengisela namuhla phezu kokukhuphuka mahlayana kwentengo yesitolo lo kungakhwezwa kweholo lezisebenzi. Omunye wabaqoqa lolu hlelo umnumzana Josephat Mzacangulube ulobele amapholisa ewazisa ngenyathelo leli. UChris Kande weStudio 7 uxoxele uNgulube yena othi bazabuthana bucwadlana lesithombe sikamoyi umnumzana Joshua Nkomo.
Siyatshengisela koBulawayo esikubiza sithi citizen demonstration, sitshengisela inhlupho esilazo, ama-problems esilazo njengabantu bezimbabwe, kodwa sitshengisela sikoBulawayo.
Ngeziphi ezinye inhlanganiso ezikhona ekutshengiseleni lokho?
Hayi, inhlanganiso nguse zonke nje ezikhona ezijale ukulwela amalungelo abantu nje lokuningi-ningi. Labafundi bemakolishi ngibanxusile ukutshengisa lokho ayisikho kukaJoshua Mzacangulube kodwa ngokwabantu bonke. Kodwa ukuze lutho lufezeke kufuze kube lo muntu olukhokhela ephambili ekutshengiseleni ukuze kube le sustenance entweni yakhona. Abantu bezimbabwe ngakathi esiningi sesebe lokwesaba kakhulu. Iyabiza i-demonstration, akula ngitsho lo muntu ohamba uthi uzaqala mbani. So mina njengomuntu olwela amalungelo abantu ngijhile ukuthi hayi mina lokhu kutshengisela ngizakhokhela ngiphambili. Abantu kababuye bazabuya bazokutho ama-solidarity bazokutho okubahluphayo engatsho ngathi bazabala esingathi ngama-solidarity speeches abo inhlanganiso ezijeneyo sesikile esithombeni sikaJoshua Mqabuko Nkomo besitsho lokuthi njalo sikwenza kade sithi sifuna ukutshengiselela sinika ihulumende esikufisayo ukuthi kwenze ngoba leyi demonstration ayisiyo yokulwa lo hulumende ngeyokutshengisela ukuthi thina sifuna lokhu nalokhu ukuphanyaswa yikhulumente. Ihulumende lapho uyaphambana sicela uyenze so. Nxa engasalalelanga yikho lapho esizayibiza khona i-demonstration yokuthi sesizohlala edorobheni singazuki aze alalele ayenze khonokho esikucelayo.
Siyabona ukubana wahambisa isicelo emapholiseni, bathini bona amapholisa, bakuphendula na?
Amapholisa angiphendule ngefoni engingakutho ngoba bengihambile fuze sihlangane izolo. Basebesithi ayincwadi eyoku-acknowledge i-demonstration isikhona. Bengiphandle kwedolobho sezokunye. Angisafinyelanga ukuthi hambe ngiyithatha leyo ncwadi. Kodwa into eqakathekile amagqwetha ami engiwazileyo ngomthetho la lendlela endlala ngisenza ngayo incwadi nxa ngibhala ibhala kuthiwa i-notification letter ayibhala kuthiwa i-clearing letter so kwabuze ukuthi hayi sikuzwile lokho okukhulumile u-inspector unyathi u-PDIO laphana e-central district of Southampton building uthi hayi sizwile sibonile incwadi yakho sifisa nje ukuthi sibe kwazi ukuthi uzahamba njani sibe le-ID ngase ngikhuluma la ecingweni ukuthi hayi sisukela ko-hyper laphana esihlahleni laphana ekhoneni labo Jovambayiwa yikho siyasukela khona ngo-12 o'clock abantu bahlangana khona ngo-12 o'clock sibe sesi-walker edorobheni sihamba ngebhetshi tepo siyathena ku-5 Avenue singena siyajoyina umqabuko siqansa sisiye esithombeni sikankomo lapho kuzakhulunywa khona ama-solidarity speeches khona
abantu abesabi na ubona ungani baza buya ngobuningi
abantu bangangabuyi ngobuningi ngoba abantu bayesaba njengoba iyabona abakhulu belizwe behlala besithi balungise inswazi ezilesawuti ukuthi bakarabha abantu so abantu balokwesaba kakhulu kodwa into enkulu engiyifisayo kubona laba abangabe buyile baluthwane bebaningi yikuthi umlayezelo esikulayezelayo kusitshengiselo sethu umlayezelo esikulayezela uhulumende uyefika isiqoqa sendaba yokuthi umbiko uyefika kuhulumende uyefika kupresident uyefika kuzigaba zegovernment ukuthi abantu bakhala ngalokhu lalokhu yikho esikhala kakhulu ngoba siza kuthola kukhona pa-PA system ekubhodeni kwethu sikhuluma ukuthi abantu lingesabi amandla akini bantu ezandleni zenu nxa lihlala sisaba ukuthi lingene emgwaqweni kuyafana nakathi esibhedlela kulamithi ungagula uyafa so ongayisikufa yikuphi
umnumzana Josephat Mzaca Ngulube ngomunye wabaqoqa ukutshengisela kwezakhamizi zakobulawayo namuhla ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 Ikomiti yePhalamende ebona ngezamafutha ezimota lamandla kaGetsi eParliamentary Portfolio Committee on Energy and Power Development ithi kayiboni amanyathelo amenyezelwe nguhulumende izolo senelisa ukuqeda udubo lokusilela kwephetulo ledizili okuqhubekayo elizweni. Idale lekhabinethi lazise ukuthi uhulumende usezathatha amanyathelo okwenqabela inkohlakalo emagalajini. Lengezelathi uza kwenqabela osomagalaji ukuthengisa amafutha emkambo wensitha abuye njalo ababambe ngamandla ukuthi bamukele impatalo yama-electronic payments. Kustanekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele umgcinisihlalo wekomiti le umnumzana Joel Gabuza.
Inkinga esilayo what is happening kugovernment ukuthi baphonge ukukhuluma nje ukuthi nje bephonge ukukhohlisa abantu inkalakatha yokuthi ifield yangikhona ayikho imonitor uyamonitha into engekho uyakumonitha niyona ifield ingekho ungakhangela nje kumagarages nesilezi moto uyafika ukuthi igarage leselenyanga lingakareceive ifield bayabemonitha ip yakhona yoningekho xa ukuthi esiye emkambeni omnyama isikhathi esiningi uyabulanda okuyi-5 liters maybe usushodelwe ifield yakuphelela endleleni ulanda i-5 liters ulanda i-2 liters amboni ukuthi emkambeni omnyama yiko kuyakhona amafutha vele awakho bona abawathengisa emkambo emnyama bebeyabezithengela i-20 liters 100 liters but amafutha awakho elizweni amagaraji amaningi awala mafutha so lapha nxa kuyikuthi ayatholakala kugaraji elilodwa wonke umuntu uhlehambe khonapho ehlekela amafutha
lagcina livumelaneni lo phathintambo obona ngalolu gatsha
angithi wasithembisa ukuthi kathi esikhathi esiyabe siyelungisile but akalungi lutho ngoba uyabona i-challenge esilayo ngendaba yamafutha awusoze ukuthenga amafutha ne-foreign currency e-Kuwait kumbe i-Iran kumbe lapha vela khona ngoba ufuna i-foreign currency ubuye lapha eZimbabwe wadingise ngebhondi usuyawathenga amafutha abe sefuna i-foreign currency lethe i-foreign currency anti bayalisile ukuthi ayisafunakayo ikalakade ukuthi u-government nje kaphume egcekeni esitshele ukuthi i-bond leyi ayisebenzi ayithengi mafutha because i-government kala mali
ikhabhinethi lenjalo ivumelene ukuthi kufanele abavakatshela indawo zokuzithokozisa endaweni ezinjengabo Victoria Falls abawetela bebhadale ngemali yakwamanye amazwe
ye kodwa inkalakatha yokuthi phela nxa kuyikuthi kuzovumela imali ezimbili zingene angazi ukuthi advise ugovernment manje ngezomkhonomi. Xa uyavakatshela indawo vele ama-tourists bebabhadala nge-foreign currency, yet esiyazi babuya vele mali zabo ze-foreign currency, babhadale nge-foreign currency. But i-challenge ukuthi yoni hotela izayithatha ini-foreign currency iyise ugovernment, kona ugovernment emabhenki ungathembakali ukuthi imali ungayishiya uzayithola ikhona. So it's not an issue, i-issue ye-confidence, ukuthembeka abantu ukuthi belethe imali ebhenki ukuthi uthembeke ebhenki ithembeke layo ugovernment. Kanti silahlekele izimali abantu bokuthi ano wonke ama-nostro account selamali ozayizuza, abantu balahlekele izimali kuthi uyakuhlazezela ukuthi ubisele lapho imali edliwa khona futhi.
Umnumzana Joel Gabuza ngumgcinisihlalo wekomiti yedale lephalamende ekhangelane lezamafutha ezimota kanye lamandla kagetsi ePortfolio Committee on Energy and Power Development. Sikhangele okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi uhulumende senqolonge umeli wakwelebhilithane ukuthi azechasisa ngokutshaywa lokuyangiswa kwamalunga equla likamphathintambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe. Omnumzana Sibusiso Moyo, izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwelebhilithane ngeviki edluleyo. Iphephandaba leHeraldi lona lithi uhulumende uzakwazisa namuhla ukuthi usengezelele iholo lezisebenzi zakhe ngesilinganiso esinganani. Sokuyisikhathi senu balaleli, lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Mina ngibona uChamisa urongo mayezothi abantu bangene emgwaqweni batshengisele, ngoba yena ufuna ukubulalisa abantu. Abakhathali ngokuthi abantu bafe, uyazi abantu bangadotoya lana badutshulwa bafe, yena akum-affecti indawo. Njalo ufuna abantu bamlwele impi yakhe ukuthi yena abe yi-president. Akasuke nje lo ahambe nje liyayilusa inkomo zakibo le. Abantu into abayifunayo bafuna uhulumente ozokwazi ukuthi abasize, cause manje kunje abatsha bonke laba abazamayo ukuthi baphile sabaphila ngokuthengisa-ke emgwaqweni. Kodwa-ke uhulumende ubabhekela phansi ngoba nanku bayaxoshwa benziwa nje, imali yangikhona ayithengi kuyafana nje. Kodwa mina into engitsho ukuthi yena lo Chamisa lo naye lo mnangakho abahlale phansi bonke nje ama-political parties bahlale phansi bakhulumisane, kube lesinqumo esizodwa esithathwayo. Cause yena uChamisa neZANU-P F mina ngibona bonke baguqile ngaphansi ukuncenga khona ngale ngase-Britain. So bonke nje i-Britain asakwazi ukuthi ibe bani isize kuphi. So bonke nje mina ngibona ngathi nje hhayi bayenza into njengelangqondo nje, bonke bayafana nje. Besithembile ukuthi maybe izinto zizalunga, ngoba kade ngena-ke lo mna kakwakungani ukuba ngcono, kodwa nako kuba wesi, ngoba laye akacabangeli bantu, ucabangela itafula lakhe nje kuphela. Aliba yena uyahola la mabhondi lawo kumbe kuthiwa ama-RTF, aliba uyakubona ukuthi ayisebenzi imali.
Sanibonani basakazi abahle. Mina nginqube ngisendaweni yaseGoli. Ngifisa ukudlulisa kubalaleli ikakhulu ezweni lokuzalwa eZimbabwe, ikakhulu emathebeleleni. Ngithi abantu basesindebeleni kathesi sizokuyisikhathi sokuthi bavuselele amasiko abo, beyaziwe ngamasiko abo aqhuba kahle. Izinduna zihlukane nokuyenza imisebenzi yabohulumende, ziyenza umsebenzi ofunwa ngabantu. Bevuselele amasiko wonke akhona ayevele senziwa la kudala. Kathesi sizwe sivubhuqwabhuqwa indlala, izulu alisani, kodwa bona abadala abakhona okwamanje bayakwazi ukuthi khona empilweni kwakuthi uma sekunje kuyenziweni. Ngicela mpela abantu bake besukumele yonke lento leyo. Kathesi ilizwe kalibuseki, ilizwe liphethwe ngabantu abangekho rayithi, ilizwe selibonakala selingathi lisezandleni zamasosha bantu bahlukunyezwa yonke into sizwe sikamzilikazi sizwe sikamthwakazi sonke sikumane livuseleli amasiko enu ilizwe likuzokwazi ukubuya ezandleni zabantu abalungileyo yonke into eyayisenziwa kudala kubikwa kusiya ezintabeni ezindelele kusiwa kuphi kuphi sukumani bantu bakithi liyenze okwakusenziwa lithuma abantu abaqondileyo lingathumi noma umbani thuma abantu abafaneleyo libabone ukuthi bafanele ukungena entabeni yenze isintu sibe yisintu isizwe isizwe ngamasiko aso kati abahlaleleni abantu abakhona kathi sikakhulu emathebeleni mathebeleni south kakhulu lapho endabuka khona endaweni yaseplumtree akuyenziwa lutho ngezinto zesintu angazi ukuthi sokwathini ebantwini kodwa abantu abadala bakhona esibabhekileyo ukuthi ngabe yibo abayakwenza akuzama ukuthi abantu basukume mhlawumbe isizwe singaba loxolo kuke ilizwe like libuseke ilizwe like lilunge lizwe libuseyele ezandleni zabanikazi ngoba kumanje nje siyabona ilizwe liphethwe ngabantu abangasobanikazi belizwe abantu abangakhethwanga ngabantu bathatha ilizwe besebenzisa amandla abo akuba ngokuhulumende ukuhlukumeza abantu lokuhlukumeza umphakathi ukuze kuphele konke lokhu isizwe asibuyele emasikweni asosivuselele amasiko ngiyabona.
Eqinisweni ukuthi vele eZimbabwe kusela qiniso labona labo mama bangabe bekhethiwe bona labo bazathi sebeqedile ukusetshisisa ngecorruption ekhona eZimbabwe manje amasela khona wona lawo ngawezano vele njalo futhi bakhethwe yiyo izano bangabaqamba na obhrulu babo labona labo abakhethiweyo futhi bengamasela awuboni ukuthi kudlalwa ngabantu kuyafanana la yena liyana icommission eyayikhethiwe kuqala ukuthi izocubulungula ngokudutshulwa kwabantu oka-1 August anti awona ukuthi kwafanana lakathesi ukuthi bathi beqedile azange betshela abantu lamhla sikwazi besebahamba mba bakahambi sebaceda kumba bakacedi akuzange kutshelwe umuntu.
Linjani basakazi abahle? Amagetsi asithwalise nzima sabe sifisa ukungena kuhlelo kodwa amagetsi asuke asihambile lamafoni acitshe situation layo inzima ngapha ekhaya okunye siyabe singasakwazi vele ukuthi senze kulokho okudemonstrate-a lokhu kunzima ngoba kufisa kufuna abantu baphakathi kohlupho kodwa abaselaqiniso lakho osiye kwaziyo ikusasa leZimbabwe ngoba yisesihlukuluzeke kakhulu ukuthi abantu bangathi bayenzini so baphelelwe ngumphako nje sokuphonga ukukhanyelwa kuphela ukuthi hhayi mhlawumbe inkosi izakusilamulela isikhathi sayo.
Kebe kungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawa uyenelisa kusithumela owakho mlaleli kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Elemelika selethese umkhokheli webutho lakwele Myanmar lezinye iziphathamandla izijeziso zenotho phezu kokubulawa kwabokholo lwesiRohingya Muslims kulelo lizwe. Abalwela amalungelo oluntu kwele Sudan bathi ibutho kanye labamela amabandla aphikisayo kunkulumo zokubumba urhulumende wenkazatho kumele bavumele abesifazana ukuthi baphatheke labo kulolu hlelo. Kuhlandla lendaba ezihamba phambili eMelika namuhla siphatha udaba lwedale leCongress elivote licothoza amazwi kamongameli Donald Trump izolo. Awukuthi amalunga aleli dale amane awebandla eliphikisayo elamademokrasi ansundu kumele abuyele emazweni awo omdabu nxa esola okwenzakalayo eMelika. Idale leCongress lisole amazwi kaTrump lalisithi agcwele inzondo njalo atshotshozela ukukhethana ngemihlobo. Abavote bevumelana lalokhu ngabebandla lamademokrasi labebandla lamarepublicans abane kuphela. Sixoxele umgcinisihlalo weMDCT eMelika umnumzana Dan Moyo ngalolu daba.
Ngokubona kwami uTrump vele uracist and into ayisebenzisayo even ngokhetho luka-2016 ukuthi azawine wangena ngazo indaba zona lezi ze-immigration lokuthuka abantu abangasizizalwa zalapho. So mina ngibona ukuthi uselungiselela icampaign eyokhetho lwa-next year and usegruma abasekeli bakhe ukuthi bahle bavele bangene kumodi leyo ababekiyo ngesikhathi sika-2016 election, ngoba I think ubona kuyiyo i-winning formula ukuthi aphile to abantu bakibo ababeliva ekuthini bona bangcono kulabantu abamsundu nabanye abavela kwamanye amazwe.
Amalunga edalele parliamente awebandla lama-Republicans okulibandla lika-Trump kungani engafuna ukumsola phezu kwamazwi akhe la? Bayamesaba kumbe bavumelana lembono yakhe?
Angiboni ukuthi bavumelana lembono yakhe. Engibonayo nje ukuthi abalaqiniso labantu bama-constituents abo ababarepresentayo ukuthi mhlawumbe if bangaphikisana lo-Trump bangagcina bedliwa kukhetho oluzayo luka-2028. So ngibona mina kuyinto e-survival ukuthi either bavumelane naye u-Trump ngoba bengaphikisana naye kungenzeka ukuthi badliwe kukhetho oluzayo lolu, and therefore bazame uku-avoid-a khona lokho. That's why ubona bengakwanisi ukuthi basho baphumela egcekeni ukubana into yabo inketabetshabe le abavumelani layo.
Kulo cwaningo olwenziwe yinhlanganiso ye-Reuters ngemva kwamazwi ka-Trump eveza ukuthi uselosekelo oluningi kakhulu kubandla lama-Republicans ngemva kokwethula amazwi la, ungathini ngalokho?
Kuyakhombisa ukuthi vele abantu abasupporta ama-Republican from kudala bavele bengabantu aba-racist ngoba angiboni ukuthi bangasupportana lo-Trump ngandlela bani if bengakholelwa ezintweni azishoyo esizibonayo ukuthi zi-racist. Ngoba and ma ukubhekisisa ukhangelisisa laba bantu athi kumele babuyele lapho abazalelwe khona, abavela khona, abathathu bakhona ngabantu abazalelwe la, and ngoyi-one nje ngumunye nje kuphela owazalelwa elizweni lase-Sudan wakhulela lapha kodwa laba abanye abathathu bavele bazalelwe lapha bengama-American. So ukuthi u-Trump athi khona buyele kumazwe abo just on the fact yokuthi akusiwo mangisi owabelungu ukhombisa yona i-racism lesiyizwayo eyenza ukuthi kuze kube le vote ephalamente namhlanje.
Ubona kumsebenzela kuhle kukhetho oluzayo?
Well, njengoba kwamsebenzela kuhle kukhetho luka-2016 even though engazange awine i-majority but kwamsebenzela kucollege, ku-electoral college, ngoba nanku nguye ongu-president. Kodwa angiboni ukuthi kuzomsebenzela ngo-2020 ngoba I think abantu abaningi abangazange bavote ngalesa sikhathi, especially kulezo ndawo lapho athola khona ama-electoral college votes amenza ukuthi abe ngu-president. I think this time around sebebonile ukuthi lo muntu uyingozi for ilizwe le-America and therefore sokumele akhitshwe. So angiboni ukuthi kuzomsebenzela ngo-2020.
Umnumzana Dan Moyo ngumgcini sihlalo webandla le-MDCT khonapha eMelika. Kwezemidlalo, iqembu labesifazana elimela iZimbabwe emdlalweni webhola lokuqaga linqobe eleBarbados nge-66-41 emdlalweni we-Netball World Cup odlalelwe eLiverpool kwelePilitane izolo. EleZimbabwe selizanqikilana leleMalawi ngolwesine.
Wonantsimbiyeza ubani benga jinja mabubesi Timbi. Wonantsimbiyeza ubani benga jinja mabubesi Timbi.
Siqhubeke ezekuseni ngokukhothamela iqhawe lezomculo elidume emhlabeni wonke jikelele uJohnny Clegg. yena obhubhele emzini wakhe kwele South Africa izolo esele minyaka yokuzalwa engamatshumi ayisithupha lasithupha 66. Ukleg udliwe ngumkhuhlane wemvukuzane. Wake wahlala eZimbabwe isayiRhodesia esalusana ngoba unina wayeyisizalwane seZimbabwe. Okleg ube ngumuntu omhlophe kodwa ubehlabela kakhulu ngesiZulu okwenze wathandwa kakhulu kusukela kudala ngesikhathi esacathula lapho ayehlabela khona echotoza umbuso wabelungu owawuncindezela abansundu kwele South Africa owe-apartheid. Wahlabela lamaqembu awasungulayo athi elejulukale lesavuka. Ingoma zakhe ezihamba phambili zigoqela le ethi impi. Kulale njalo ethi njengomlandeli wenguqo mina ngizahlala ngimkhumbula ngale ethi ibhola lethu sithi lala ngokuthula qhawe lamaqhawe kwaba kwenu sithi alwehlanga lungehlanga
zonketa zonke zingulumo wesibukeli zonke zakithi. Sibuzo bani, bengathi ibhola lethu, laba sihlangana khona bazokhala abantu. Sibuzo bani, bengathi ibhola lethu, laba sihlangana khona bazotelingani. Sibuzo bani, sibuzo bani ngathinta thina. Ubani ongathinta thina? Sishunge bhola webafana. Ubani ongathinta thina? Sishunge bhola webafana. Singathi ukukhahlela kanani.
Siyalivingelela emakhaya, siyalibulisa lisithi livuka njani. Siqhubeke uhlelo sikhothamela iqhawe wezomculo uJohnny Clegg. Siyalubonga uxhaso lwenu kuFacebook. Kulo JT Junior, Dube otwena siyavuka Nkomo noMakuku Ntombi Ngwenya. Uthi wena good morning. Umncuncu laye uthi morning. Livuka njani sihlobo kutsho uThemba Nzima. Sletemba gift uthwena linjani baba Nkomo? Hayi, ngisiphilele sihlobo sami. Amalisi Ndlovu uthwena livuka njani? Maphosa Jason uthwena morning msakazi. Junior Dube uthwena badlale kuhle kakhulu. Sibafisela okuhle kodwa emdlalweni wabo olandelayo. UJT lo. Bona lethu namusi hlangana khona bazokhala abantu angazo protest wamse mela lapha bese ngihlabela lami lo Johnny Clegg. Siqhubela ke uhlelo ngaleyo nkoma sithi makalale ngokuthula.
ukusiphetha ezosuku sikhangeleyo bezihamba phambili. Umongameli Mnangagwa uthi by-election yemangwe le-Glenview South ziza kwenziwa mhla ka-7 ngoSeptemba. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona eza kusihlwa ngo-7:30 olivalelisayo nguNtungameli Nkomo. Asibheni sonke njalo kuhlelo lunye ngesikhathi sinye kusasa.